Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 21 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kolo kombane ngale kutheke ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba lokufundwa ngokukhulu kakhulu okufanele ukuthi lamanye amazwe baqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018.
Zianda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezano PF.
Impilo yezima ezibhedlela uhambezi sezikhangela xa khuluma ngezethetho ngathi abantu bethetha kuthiwa wonke umuntu ubeka-redit abantu babukela ngokuthi ayileni labantu bakhuluma ngokuthi okukhona lasefika ababona inguquko.
Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo kuqhubeka, bakhona abantu abasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula nguquko ezaba khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ziyanda izehlakalo zokutshaywa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa lamalunga ezanu PF. Kugwalo esanda kulwethula inhlanganiso le ithe kulabantu abangamachumi amathathu lane abahlukuluzwe ngabasekeli bezanu PF mabasa ngenxa yokuthi bebegqoke impahla elempawu zamabandla aphikisayo. Iningi labatshayiweyo ngamalunga e-MDCT. Ngolwesihlanu khona amapholisa ahlasele amalunga aleli bandla agoqela unkosazana Thokozani Khupe eLupane awathela nge-tear gas. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lokhu kuveza sobala ukuthi ukhetho oluzayo luzaba lodlakela.
Uhulumende wezamthethoela 19 sesebenzelana njalo nabantu bakho ukuthi abantu
makhona
eyizalo nje kuphela eqhubekela phambili ngomkhankaso ukuthi selabantu nje ukuthi bangaphathi ngawo zekhetho besabe ukuthi semathi. Kolokho mbone ngane kutshengisa ukuthi ukhetho luka 2018 luzaba lokufundwa obukhulu kakhulu sokufanele ukuthi namanye amazwe nama-organization akhangela ngezokuthula njalo alisana lokuthi kube amalungelo labantu akhangele kahle. Sokufanele ukuthi kathi sibaqale ukulungiselela ukuthi babe khona ekhetho luka 2018 ngoba yikho lokho kuphela okungenza ukuthi abantu babe lobubelo kungafiwa kangako ngokhetho lolo.
Amapolisa wona kuyini okungenziwa ngawo ngoba sesike sabona kanengi sibonile njalo ngolwesihlanu ehlasela abantu be-MDC abagoqela uThokozani Khupe ebathela la nge-tear gas.
Ngibone ngani mina abantu beZimbabwe sekufanele ukuthi labantu abamabandla aphikisayo kahle ababefuna ukukhankasa njalo abasengozini yokutshaywa ngamapholisa kumbe eyokulinyazwa ngamapholisa sokufanele ukuthi bahlale bekhangelisisile bevula amehlo belamafoni afana lama-smartphone ukuthi lanxa sokunjani bathatha amavidiyo betshengisa amehlo amapholisa loba nguphi nguphi uyabe khona ngoba mbona ngani khonokho bangaqala ukwenza kathesi sesekhatshana lokhetho luka 2018 amapholisa azabakwazi ukuthi ngempelampela abenze udlakela abe ngamapholisa bazaphuma kwelinye ilanga kwenye imini njalo bangagcina behlangane ne-justice bangagcina ngelinye ilanga bebizwe ngamagama kwathiwa wena wathaya abantu endaweni ey'njelenjelenje ngesikhathi esithile. Khonokho mbona ngani kungasiza abantu kakhulu ngoba ayikho enye indlela esinganqanda kumbe sikhuze ngayo amapholisa ikakhulu nxa besebenza elemvumele vela kupresident nezanu PF.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Lanxa umkhankaso ukukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhetho oluzayo uqhubeka babikwa bekhona abathi kabasoze basihluphe ngokuvota ngoba akulanguquko ababona isiba khona. Abamabandla aphikisayo balethemba lokuthi udubo olukhona elizweni olugoqela ukusilela kwemali emabhanga kanye lemisebenzi luzafuqa abantu bayevota ngobunengi. Kodwa abanye kabakuboni ngaleyo ndlela, kutsho isiphathamandla seWoza uNkosazana Magodonga Mahlangu.
Impilo ayitholakali, imisebenzi ayitholakali. Impilo isinzima esibhedlela awuhambeki. Sesikhangela nxa sikhuluma ngezekhetho ngathi kukhuluma ngabantu ukuthi siyarejista kuthiwa wonke umuntu kumele arejista. Abantu bakutshela ngokuthi mina vele okukhona kathesi, iningi labantu bakhuluma ngokuthi okukhona kathesi ababona inguquko kulaba abantu athi bafuna ukukhankasa ngabazoba ngazo laba abafahamba nayo ngaba yinto angalidlala ezanto. Abantu bathi bafuna okuzadala umehluko empilweni kodwa kathesi ngisimo esikhona ababuboni. Babona ngani kule focus nalana bekule mkhangelo leyo. Political power, but engase ilethe nguquko ebantwini ngoba abantu bayakhuluma lokuthi wena thatha idola ezashinde kancane ukuthi idola abona kamseko kathesi kodwa abantu bakunanzela futhi ukuthi idola lelo ngase zibenze lethu kwakufuneka ama-policies ayezomnetha ama-economical policies ayezayenza ukuthi kube khona isizwe ukuthi umnotho wethu uthuthuze but akula konke khonokho. So abantu besibili badangalele hhayi abalisize compare bethi andiwa kuyi-36 years ama-Israelites ahlute ka-5 years so should be 4 years to come for us which is idiya kanjani wenziwa khona ukuthi abanye abantu bayakwenza ukuthi ikungani abantu bezimbabwe lokubekezela kangaka ngoba singakunanzela ukuthi umongameli wathi wena esedebheni omgaba wathi esedebheni wathona ezimbabwe akhula amakhrayisi ngoba yena kaboni umuntu omhluphayo into eziya lokhu zisira wethi ziyale okokuthi vele akusela okubambekayo kodwa abantu balekho qhubeka existing da normal sele sikhangela futhi khona ngifehlela lesinza ngomhlaka 14 ebhabhazi stadium i-era ejudgment yokunika i-offside ihlokomise abantu ngoba umsindo waba umsindo abantu ade bezuza wena kodwa abantu ngangithiwa siyandisa i-focus yes siyayithandile bayayithandayo le ndazi abantu basho njani bathi ei siyayithandayo le ndazi kodwa ngazi same uthukuthela khonkana kubonakala nxa imali bethingekho amabhenki.
Udubo lonke lolo lukhona Mahlangu ubona lusenza ukuthi abantu bavote ngobunengi nabe votela utshintsho kumbe luzakwenza abantu bengavoti njengoba uyatsho ukuthi abaningi bathi kababona ukuthi kuyini okungatshintsha ngoba abantu abakhanya bezancintisa belokhu bengabantu banye.
Udubo leli mbona ngani luzayenza ukuthi khona ibandle libusa kathi zantef yiwine ngoba abantu bezantef bazahamba bevota nalabo lithwana ma bathi kuningi lezimbabwe azezivote ngoba abalankanyelelo uma abandla akhona la bantu abakhona abangani bafuna ukuncintisa abantu sebekhanyisa kodwa vele kuyini okutho kubuyani ngoba akhangela abantu abakhona vele abantu azozithi kuyini okutha inkulumo ekhona ngane maphandleni hayi kuyini okutha vele.
UNkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Onke waba ngumphathintambo ogatsha olubona ngokukhumisana umlotha elizweni njalo engumkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Uthi ukwala kwamalunga eZANU-PF awedale lephalamende ukwamukela umthetho ojonge ukuqondisa uhlelo lokuxolelana into engamelanga ivunyelwe nguZulu. Amalunga eZANU-PF ale ukwamukela lomthetho edale lephalamende ngeviki edluleyo esithi ulakho ukuvusa izilonda zegugurahundi. Umzila uthi sokudingeka ukuthi udaba lolu luhanjiswe emthethwandaba we-International Criminal Court.
Into esisele nje kuphela eqondileyo thina ngokubona kwethu ku-ANSA ikuthi abantu abenza amacala kababotshwe umthethwandaba omhlaba i-International Criminal Court yiyo kuphela esibona ngazathi ngangena kulolu daba. Yikho ngako kuthiwa abantu emathebeleni nasibanyaneni kuphela ukuthi sihambise lolu daba ku-ICC bazebotshwa ngumthetho omhlaba hathi ngumthetho weZimbabwe ngoba sokusobala ukuthi kabasoze bavume ukuthi kubunjwe umthetho ongakhangela lolu daba lathi kasikuvumeni ukuthi awukave kwenzakala emhlabeni ukuthi kunomuntu ongenza icala lingaka akuyazibophe azigwebe phezu kwalelo cala.
Ibandla lakho ikhona yini imizamo eliyenzayo ukuhambisa lolu daba ku-International Criminal Court okhuluma ngayo?
Owakhethi sisakhanga mayelane nokubunjwa kwaleli bandla. Kodwa sesikubeke sobala thina ku-answer ukuthi sesidelile, sesibeke phansi izikhali kule mzamo yokuthi kungaba lento nje ukuthiwa i-National Peace and Reconciliation kuleli lizwe leZimbabwe phezu kwamacala enziwa ngomgabeni ezanu PF yakhe emathebeleni le-Midland. Sikufake kwasobala ku-constitution yethu ukuthi enye into emqoka esihlukunizayo ukuze sibumbe i-answer ngamacala enziwa igugu rawundi ende kasikhole ukuthi kulento engaphuma phezu kwemizamo le kade sizama ukuthi sisebenze nabanye ukuthi kukhunyiswa nomlota ngoba ukukhumisa nomlota abakucabangayo into nje okuqhubelana igwayi kanti siyacabanga phezu kwalokho ukuthi onileyo kayethonisiswa yikho kasihlangani kulokho indlela kuphela ukuthi thina njenge-ase singaphumelela ngayo ukuthi nxa sesifakele i-foundation yenhlanganiso bese sithi thina siphumela phansi ngabameli babantu bemathebeleni ze-Midlands kuphela simela phansi sithi sifuna icala legugurawundi liye emthethwandaba bakuthemba ukuthi amanye amazwe ikakhulu ilizwe elifana le-Britain labo-Canada labo-America ababona lesi sitha senzakala kodwa bakhetha ukuthi bakhangele eceleni icala leli lenzakala lina Britain yini lalisanda kuphuma ukuphatha leli lizwe cala esincedisa ukuthi sithole i-justice phezu kwabantu bethu abafayo.
Ibandla lenu limi ngaphi babamzila kudaba lokumanyana kwamabandla ngaphambilini kokhetho amabandla aphikisayo?
Ngiyakuzwa kubeke sobala ukuthi bona abalazi isikhathi sokuthina bethonisa amacala enziwa kudala. Kuba sobala ngakithi ukuthi abaningi babona laba bantu abathi bona bafuna ukuthi bamanyane. Kabafuna ukuthi thina silingise isinto zemathebeleleni. Phezu kwendaba yegugula hundi sizakhuluma indaba yemsebenzi lamathuba nje lapha kwelakithi ukuthi abe ngawabantu abahlala emathebeleleni. Asiboni ukuthi uTsangirai kumbe umjuru kumbe umnandakwa kumbe utentayibiti. Nxa kuyukuthi into lezi abazivumi zingekho kwenhlelweni zabo hayi thina kasiko siza kumasoto.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ngomkhokheli webandla le-ANSA. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Zulukandaba lingalitshona njani lapha elikhona khonangapho ngemakhaya mina lapha-ke ngiyaphila ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokungenwa komfelokazi kambe lokhu kusayenzakala yini kumbe akusenzakali nginenhlanhla ngokuthi ngilo mama lapha unkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu lo mnumzana uSiso Ndlovu odabuke elupane kodwa-ke uhlala eJohannesburg baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila bakuthi
kunjani? Hayi mphile kakhulu ye Mathebe kunjani mama?
Ngiyaphila baba kube kunjani Thembu?
Hayi siphile kakhulu ngiqalise ngawe baba Ndlovu nxa sikhuluma ngokungenwa komfelokazi wena uyakusekela kumbe akusekele yini khonokho?
Hayi mina ngibona kuyinto vela ngithi yayikhona ekadeni endulo so angiboni ukuthi kushintshele mina umfelokazi uyamngena ma ngabe kuwukuthi uthandile ngale kungena umfazi womfowenu ona umfazi womfowethu uthandile ukungena agcine iy'ngane zami angiboni inkinga yakhona
mabhoqo nantu udaba lapha uyamuza ubaba lapho uthi hayi ukungenwa komfelokazi yena akaboni kule nkinga khonapho
uqondile kodwa sesikhala umkhuhlane esiphila phakathi kwekhathesi kakhuluma ukuthi aloyo ngculaza kuba kubi ukuthi abantu bakhobengena nabengadingisisanga ukuthi isimo sabo sime njani kodwa eceleni lokuthi umama usekele abantwana baswele ongabagcina kuba kuthi nxa oyiso omncane bengena egumeni bezomgcina lwana umama kodwa-ke ngicabanga ukuthi sewufuna yena umamalo abe muyofunalo ukungenwa akube ngenxa yokufuna hhayi ukungenelwa okuthaba kulowo muzi bathi angafuni.
Mbuye kuwe baba Ndlovu uyezwa lapho umabhoqo uyakhuluma ukuthi umama kumele abe efuna ukuthi akwenze khonokho kodwa wena ngiyakubona sibili ngesintu uthi hayi kumele angenwa kuphela noma kunjalo.
Hayi khona awukwazi ukuthi umjele engafuni angithi kufana le ntombi uyayithanda ma ingafuni ayifuni so mina into engingayisho nje nami ukuthi umama wasekhaya ma ethanda ukuthi mina ngingamngena akunankinga ngiyangena ngigcina abantwana bomfowethu sekuya ngaye ma ethi yena akafuni angabanjwa ngamandla futhi ahambe aye lapha oyabe efuna othanda khona kodwa-ke ma kuwukuthi naye uyavuma hhayi akekho umuntu okufanele abeke umthetho ukuthi makuyenziwa ngoba vele into iyayisenziwa kudala hhayi kayiqhubeki isenziwa ayikho into eshintshileyo abantu nje ukuzalwa kwabantu kodwa abantu ma kungamandebe
vele kusasengamandebele vele akudala sonke siyizalo eyodwa
mhm mabhoqo kunapho ke nxa usizwa lapho uyakhuluma ke umnumzana kodwa ke nxa sikhangela phambilini abantu laba babe vele bengathandani yini umuntu engakabhubhi umnikazi womfazi
ukungena lokuganga izinto ezimbili ezihlukeneyo nxa babevele bethandana umufi esaphila babeganga labo babexhwalile yikho kuthiwa yokuthinta ithunga mhlawumbe umne wabo uyabengekho esimazweni akhatshana so kuthiwa umna wakho ubelokhu ethinta ithumuhla lapha ekhaya kwaze konakala kodwa lokho kuthiwa ngokungena phela ukuthi uyabe sekwenza sobala egcikini ukuthi sengigcina abantwana bomfolo seyitheki khona na ufuna yena umama lwana akufise khonokho ukuthi uyafisa ukungena abe sezesitsho nemithetho yakho ukuthi hhayi babomncane asihambe enew start siyethe sidwa siyekhangela igazi lethu ukuthi limi njani ukuze ukungenana kwethu lokhu kungabi zikho ezela kube ine sengigcela igciwane ngingazigulisa umama omncane ngapha ngikhaya kumbe ngothwele igciwane lakho ngapha lomama omncane ungazingiseda mina sabele ngigcine abantu abasebetiye nguyiso
siyakuzwa kakhulu-ke mabhoqo kuthi isikhathi sesedliwe kumangoye vala khonapho-ke baba Ndlovu utsho lokuthi wena ungathiwa yenza khonokho ungakwenza yini kumbe ugcine sosiya le new start lapho besiyakukhangkhakela igciwane kambe kungayenzakala khonjalo
kuye ngumama ngeke ngiphikise ivele ngoba ukhulume kahle impela kodwa-ke angisho nami ukuthi mhlawumbe kufanele ngifake nama wami ma kuwukuthi sivumelane ukuthi siyo-check-a igazi sihamba siyo-check-a igazi siqhubeke siyahlala nomama
ye siyakuzwa kakhulu uvala ngamafitshane mabhoqo siyamuzwalo-ke ngunkosazana Stars Thebe Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu njalo lapha silobaba uSibusiso Ndlovu yena udabukela upane kodwa uhlala eJohannesburg kulezi nsuku lingathinwa lakusasa mbongile bantu letheba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo ngolivalelisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uCape Stube ilandi
siyabonga jaheli dala sizwe uhlelo lwabasakhulayo
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikobe namhlanje ngibe le nhlanhla lokuxoxa lo mhlabeli womdumo wekwaito le-hip hop ole ngoma edumayo emphakathini uChris Ozzy Oz bengifuna ukuzwa okuningi ngale ngoma yakhe engaphansi kwesihloko esithi amantombazane njalo ukuthi uzabe ukhisha idlalade elikhangelelwe ngabantu abaningi emphakathini nini
baqela amantombazana bafuna ukuzimisa nathi
ngiyakwamukela kuhlelo Chris masiyihlabe le ndaba sitshele okuningi ngale ngoma
ya amantombazana ashwala ingoma ehluphile like manje egahli lami ihluphile kobulawayo sihluphile lapho ngasefos ihluphile ngaseswankereni and then le namba ngiyirekhode nyenza ikholabho no-SQ
kuyini okwawenza ukuthi ukhethe u-SQ
ngiso far bengakabi ne-collabo e-strong namajida ase-arar and like u-SQ istanders ake ngiyasifila blind so bembona ukuthi kungcono nyenza i-collabo naye
uyazi le ngoma ingishaya ngaphakathi umdume otshiyeneyo uyazwakala ngizwa ikwaito njalo i-hip hop awungichasisele ukuthi ingoma le umdumo bani
i-hip hop kwaito
ngiyaqala uzwa ngalo mdumo ungathi nguwe odumayo kakhulu ohlabela ngalo mdumo
ya ngiyabuza mpintsha ikhasi rap kuzwa lana
okay mnandi masiqhubekele phambili kuyini okwaphefumula ukuthi utshintshe from being a dancer to ukuba ngumuntu oculayo ohlabele umdumo we-hip hop lekwaito
ya ngikuthi like bese ngingene kakhulu kwi-industry yokujayiva yabona mfethu so ngabona ukuthi kungcono manje sengikhulile yabo kumele ukuthi like upgrade isihlayela so ngabona kungcono ukuthi manje kungcono ngiphushe i-hip hop yabona
kuyini owaphefumula le ngoma why amantombazane
ya la uyazi it's all about girls mpintshami like ekhaya siyabona ukuthi mini support kakhulu amantombazana bancanya kakhulu so ngibona ukuthi this time ungcono njani ngibafakela ucculo lo grand yabona bashiphela inamba for ukuthi ngibatshengisele ukuthi nabo babalulekile kimi empilweni yami yabo
ngemva kokukhipha le ngoma ukhangelele ukukhisha idlala dena
no I'm actually dropping a EP
ungitshele phela ngamafishane ngale EP yangkhona
yeah ngile featuring lo Kelvin le featuring lo SQ and the featuring lo Nyasha Chimbe featuring le Mikomba and le nyinto ano kuthiwa ngo Baby Joe le nyinto ano kuthiwa ngo Maxwell like amajita pusha industry ngayo I'm trying to feel myself see and this is go bigger
myself but ladies and gentlemen since I'm here I love me to feel le iphi yangkhona usuyinikezile isihloko na
yeah kuzolunga
kuyini okwa performula isihloko leso
le kuzolunga like ukuqinisa like amajide like ukuthi like now sibe usebunzimene awukhethelekile ngaba ngontombazana ngaba lijida like yathola ukuthi kunabantu abavaya isicelo namapapers akha grand udinga isiphana ositholi yahlanganisa yahuzuka so like leso ngikhipha ukuqinisa labantu ukuthi no mpintsham ungaba usebunzimene ngaba kunjani mfethu akuhlangani but just ithemba ukuthi ngelinye ilanga kuzolunga
ukhangelela ukuyikhipha nini le EP?
EP like ngiyayithopa like end of this month.
Uzabe ukhiphi ingoma entsha na ungakakhiphi idlalade lakho?
Yeah, lokho ngisaplana but like okwamanje safocuse ngoba ngifuna ukwenza i-video for i-track lelo mantombazana. So sazama ukuthi ngihlanganise iyenze ngijankura lesangane leya ngijalela phansi but emalangeni. So ngizozama ukuhlanganisa mntjana.
Amantombazana ayafunakala na for i-video yakho.
No, obviously amantombazana. Ngoba like vele ikhuluma ngamantombazana so ngizomixa like amajida lamantombazana.
Abantu abafisa ukuthola umculo wakho bangawuthola ngapi?
Yeah, izoba khona ku Facebook and lalabo abazofuna imamela like SoundCloud izoba ikhona futhi and then like yeah, ngisho kanjalo mntinja.
Hayi mfana kithi, ngiyathakazela ukuphumelela kwakho okwenzakala emphakathini uyaduma ngempela. Wothi ngithi amhlophe mfana kithi. Kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi, sekumele ukuthi sivalelise abalaleli. Olivalelisayo nguChris Ozzy lo Mike Hove, nizalishiya la nengoma yakhe edumayo emphakathini engaphansi kwesihloko esithi amantombazana. Bafuna ukuzimixa nathi. Baqwela amantombazana.
Siyabonga Mike. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ukungamukela kuhlelo lami ngibingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngeqhemba ngikhangele kwabaseRoma chapter 5 verse ngeka 4. Sikhangele ithemba ithi yona ivesi ka-4 no-5 lithi yona ukubekezela kukhipha ubuneke emuntwini ubuneke bona bukhipha ithemba. Ithemba-ke akusoze lisiyangeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthele uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu ngomoya wakhe oyingcwele. Ngifuna ukukhuluma ngokuthi abantu abaningi ngiyananzelela ukuthi bengangena emimeni enzima umuntu uyalahla ithemba. Ikanti siyananzelela ukuthi ukubambelela nokuba lethemba kuyenza ukuthi umuntu isimo sakhe kumbe kumbe ngathi ukuba nguye kwakhe kuphume kube ngigceke. Ibizwi kaNkulunkulu lapha lithi lona ithemba alisoze lisiyangise ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufake uthando lwakhe phakathi kwenhliziyo zethu. Lo mbhalo uqakathekile ngenxa yokuthi into eyenza ukuthi umuntu alahle ithemba ukuthi uyabe selahle ukukholwa kuNkulunkulu. Njalo umuntu ulahla ithemba ngenxa yokuthi uyabe selahle ilizwi likaNkulunkulu. Uyabe engasathembi ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuphutsha ulutho lolu abe emthembise lona. Kumbe ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuba lempela
impendulo ngomumo umuntu awengene kuwo. Ngakho ithemba liqakathekile, ayikhona kuphela emuntwini, kodwa ithemba liqakathekile esizweni. Thina njengabantu beZimbabwe singene phakathi kwesikhathi esinzima kakhulu. Ngikhuluma khona manje, ngiyambona imidende abantu belayinile emabhanga bedinga izimali. Njalo kathesi izikole zithe zivula, mbona imidende yabantwana abathembekisiwe ukuthi babuyele ngekhaya ngenxa yokuthi bengalazo imali zokubhadala. Konke lokhu kuyayenza ukuthi abantu balahle ithemba, becabanga ukuthi kambe umumo wethu uzatshintsha yini. Manje namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli ukuthi hawu, ithemba kalibe khona bazalwane, ngenxa yokuthi lafilizwa nkunkulu ithi siyaba lethemba asoze siyangeki, ngenxa yokuthi uNkulunkulu yena wethembekile ukwedlula thina. Singananzelela ukuthi ilizwi kaNkulunkulu liyathengisa ezigabeni eziningi. Sasibona u-Abrahamu iseleminyaka efika 99 nomkakhe uSera esiyemdale kokuthi ngemvelo kwakungasoze kwenza ukuthi abe lomntwana, kodwa ilizwi kaNkulunkulu lithi kalahlange ithemba. Siyambona ukuthi kulobufakazi bokuthi uSera wagcina ethole indodana othola u-Isaac. Kwaba yisimanga esikhulu kakhulu, kodwa kungenxa yokuthi kazange alahle ithemba. Njalo siyakwazi kule zinto eziningi esizinanzelelayo, njalo kule bufakazi babantu abaningi abangani lafikelahle ithemba, kodwa uNkulunkulu wabaphutshisa. Lapho ngakukhangela bona abantwana bako-Israyeli, siwabona behlala iminyaka edlula 400 years besekugqilini. Uma ukukhangela wacabanga ukuthi abantu abazazi beyekufa isize lethu izaphela, kodwa nxa sikhangele kathesi u-Israyeli ilizwe elinkalakatha, ilizwe elinothileyo laphuma ekugqibeni. Ngakho-ke namhla ngifuna ukukhuthaza ama-Zimbabweans ukuthi singalahli ithemba. Ngikhuthaze abalaleli bethu besezindlini, kumbe uyagula, kumbe ilo mumo esikwenza ukuthi ubone ngani usidangele, sibona ngani akusoze kutshintshe. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi ngoba le themba ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha umumo lo phakathi kwawo.
Kuyigqibe mfundisi.
Namhlanje ngifuna ukuthandazela abantu abasezindlini abalaleleyo ukuba namhlanje uNkulunkulu avuse ithemba enhliziyweni zabo, nokukholwa ukuthi yena uyakwanisa ukuthi aqinise lokho akuthembileyo ezweni lakhe. Baba, ngegama likaJesu ngithandazela wonke umuntu olaleleyo, olalele kule program, siyamthandazela ukuba kulabo abagulayo baphilise, kulabo asebelahle ithemba banike ithemba, kulabo uNkulunkulu asebecabanga ukuthi impilo yabo isiphelile banike impilo entsha ngegama likaJesu. Baba, siyathandaza, sithandazela abatsha, sithandazela omama, sithandazela obaba, bakhuthaze, khuthaze isizwe seZimbabwe sibe kwazi ukuba ikusasa yaso iza kuba ngcono ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu asibusise.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi lamhlanje nje kulilanga langesonto. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ziyanda izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa labasekeli bezanu-PF. Lanxa umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi avote ngobuningi kukhetho oluzayo uqhubeka, bakhona abathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba kungela nguquko ezaba khona. Hayi-ke, kwanelo kwalamhlanje. Sihlobo esithandekayo, asibeni sonke kuhlelo lunye ekusasa. Olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.